Okokuqala, kungabe kuqondile ukuthi ethi udaba lolu kumele libe sezandleni zamapholisa. Nxa kuyikuthi amapholisa avele asephezu kwalo lolu daba, kube kungangiyeke kube kuqondile ukuthi libe selusiyakhulunywa kwenye inkundla ngaphandle kwenkundla yomthethwandaba. Njalo nxa kuyikuthi lusakhangelwa ngamapholisa, lusaphendlwa ngamapholisa, kuyaba kuqondile ukuthi umthetho ulandelwe, luphendlwe ngamapholisa, kumbe labo abakhangele ngalezi ezokuhuquluza umnotho ngendlela zokutshontsha abe-corruption. Okwesibili njalo singakhangela ngokuthi thina siyazi ukuthi ezombangazwe ziyangenela ezintweni eziningi eZimbabwe, njalo ziyangenela lakundaba zokuhuquluza umnotho welizwe. Ngokunjalo ke kwenzeka ukuthi umnumzana uMdenda, umhlonitshwa uMdenda, engabe evikela labo abavele beyetheswa lamacala, ngoba phela kulabantu abayisiphathamandla sikahulumende abaqanjiweyo ukuthi labo baphakathi kwale indaba yokutshontshwa kwegolide. Labanye abayibo abazinkadlangadla zababusi belizwe, kanye ke onkosikazi kaprezidenti, unkosikazi kaMnangagwa. Indaba leyi ke ibingabi msinda ke umnumzana uMdenda ukuthi ibisisiya khulunywa ephalamende, ngoba phela lokhu kungaletha ihlazo elikhulu kulabo abakhokhela ilizwe, ngoba phela yindaba okungamelanga isihlinzelwe ebandla, kodwa indaba okumele benyathezele, ngoba ababusayo balama andla ukuthi benyathezele izinto ababona ukuthi ziyabaphazamisa. Njalo khona okufuthi singakhangela ngokuthi thina isinqumo leso sethulwe ngonumzana uMdenda sivele si-corruption sona ngokwaso, kumbe njalo singaba ukuthi singenelana le-corruption yelizwe, ngoba engabe ezama ukuthi evikele labo aba yetheswa umlando ukuthi batshontsha igolide. Ngoba umnotho lo wegolide umnotho welizwe lonke, umnotho wesizwe, umnotho wabantu bonke abayizizalwane zeZimbabwe. Ngakho nxa kulabanye ababuya bezotshontsha ngoba bona belamandla bewathatha kwezombuso welizwe, lokho akuqondanga, njalo kumelanga kwenzakale. Yinto embi kakhulu, yinto engamelanga iyenzakale, yinto ebisela ilizwe emuva, yinto ebisela wonke umuntu emuva.
Ngokubona kwakho uZulu kunye labezombusazwe, kuyini abangakwenza ngodaba lolu luthathelwe amanyathelo?
Ngizaqala mina ngithi lapha labo amabandla aphikisayo eZimbabwe, indaba yokutshontshwa kwegolide kabakhulumi ngayo ngendlela thina abantu esifisa ukuthi bakhulume ngayo. Bakhanya nje baphela amandla, bathenekile, abakhulumi ngayo indaba leyi beyiphakamise kakhulu, njalo betshengise umdlandla ukuthi indaba okumele betshiseke ngayo. Sibe sesizibuza ke thina njengoZulu ukuthi kathi indaba laba bantu bengafuna ukuthi betshiseke ngendaba engaka, indaba eqondane lomnotho welizwe. Ilizwe lethu njengoba ilomnotho ovela phansi emhlabathini, umnotho ongaphakamisa isizwe, njalo ongaphucukisa abantu kumpila kahle, abantu ezintweni zonke abazenzayo nje bengabantu beZimbabwe, bezizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke laba abamabandla aphikisayo bathule zwi. Sisala sesile mbuzo ke thina ukuthi kati labo baphakathi kwayo yini lindaba.